Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathele lithuba ngibonge uTanonoka Wande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Elingani vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-19 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-MRP likhala ngokususwa kwamalunga alo ejele leChikurubi besiwa eHarare Prison. Ibandla lezihlobo zingaziswanga.
Kubo bonke bengu-9 labadala ubabuThinos Nkomo ulabo 70 years, ubabuNcube uLivson ulando 60 something years, kanti omama laba uMabhanda balanda o 60 years.
Owakhuthaza ukubhonjwa kwelizwe leZimbabwe kuFacebook yena ekwele Bhilitane uzafika okweminyaka emithathu ngemva kokutholakala elecala lokwenza iterrorism.
Abantu beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe mabengena ebulenjini kumele bachaphele ukuthi inkulumo zabo zingabi ngezephula umthetho walawo mazwe ababekiwo kumbe abahlala kiwo.
Abaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe sebemanyene labosowabo ezansi yezwekazi le-Afrika ngenhloso yokuthi bavunyelwe ukuqhuba umsebenzi wabo ngokusemthethweni.
Ukubandlululwa le-violence from ngaba ngama-clients kumbe ngamapholisa kumbe ngamanye from amanye ama-sex workers. Nokho uyakwazi ukuthotshelwa kumbe uyakwazi ukushaywa ngama-clients.
Usugqithiwe umdlalo wenkezo ye-World Cup ngemva kokuba ele-Argentina linqobe ele-France emdlalweni iningi elithi ubuhlabusa okwamagama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-MRP likhala ngokususwa kwamalunga alo ejele leChikurubi besiwa eHarare Prison. Ibandla lezihlobo zingaziswanga. Leli bandla lithi amalunga alo awesilisa ayisithupha asuswa ejele leChikurubi wona ayeke avalelwa eKami. Ibandla le-MRP lithi lilembiko njalo eyokuthi abesifazane ababili uSibongile Bhanda loBusi Moyo balakho ukusiwa ejele leMarondera. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kula sizathu esicacileyo futhi sebebasusa eChikurubi maximum sebebasa eHarare Central ngalaba abayisithupha abagoqela ubaba uThinos Nkomo, ubaba uLivson Ncube, ubaba uNkosinathi Ncube, uAkim Ndebele, uWelcome Moyo lo mongameli ukuthiwa umlotshwa. Kodwa isizathu esisizwileyo yikuthi kuthiwa eChikurubi maximum prison bebegcinwe kucell yezikliwe kumbe ngithi abantu labana abakhangelelwa ukuthiwa abadangerous balamacala amakhulu kudijas esizwa kuthiwa ngapha eHarare Central Prison sebahambise kuma-cells okuthiwa kukusecures okunganeno masiqathanisa lakudihlas eChikurubi. Kodwa sesikuzwile ngamalunga ethu ahambe khona ngale phakathi kweviki ukuthi bayakhala laba abayisithupha abethu bathi ama-conditions aseHarare Central Prison akhangeleke ukuthi awes kumbe alocuku okwedlula masicathanisa lalapha kade bekhona eChikurubi.
Manje amagqwetha wona athini ngodaba lolu olokususwa kwabo emajele belokhu bebhodiswa?
Amagqwetha babuGande abhizi ngoba kule appeal esathi amagqwetha wethu sicela asenzele yona e-High Court. Ngoba okokuqala sathi thina sifisa ukuchallenge i-conviction the sentencing yabo kusukisela begwetshwa okokuqala ngu-magistrate uTabengwa Sengster. Sathola ukuthi ukugwetshwa kwabo kwaba unlawful, sinanzelela ukuthi i-charge yabo bonke bengu 9 yaba inciting of public violence. Ungakhangela kubo bonke bengu 9 labadala ubaba uThinos Nkomo ulabo 70 years ubaba uNcube uLivson ulando 60 something years kanti omama laba uMabhanda balanda o 60 years. So okokuqala akuvumi ukuthi abantu ababotshwe bengu 9 benikwe iumbrella sentencing and conviction because akulandlela ukuthi bongu 9 batholakala besenza icala elifana nayo ngasikhathi sinye. So lokho ngokuqala ukuthi thina i-sentencing yabo was done political rather than ukuthi yaba yinto esemthethweni. So ke amagqwetha ethu aphuza-ke ukuthola lokho okuthiwa i-transcript from the lower court, iBulawayo Magistrate Court, kuyikuthi kathesi sikhuluma kanje baphezu kokuyenza i-appeal ukuthi i-sentencing the conviction leyo kwehliswe.
Ngokuzwa kwenu kuthiwa baphethwe njani ejele khona ngale?
Ye, babugande isiphatho sabantu bethu laba bayisithupha lalaba bangu-2 abasala eshukurupi ngoba umama uSibongile Banda lomama uBusimoyo basala eshukurupi wathi laba bayisithupha ibabahamba khona ngale arrest central prison. Isiphatho sabo asikhangelelanga ukuthi babe ngabantu abazaphathwa kuhle ngoba okokuqala khona ukubasusa eKami prison lasemlondolozi kwakutshengisela ukuthi bafuna ukuya kubahlukumeza emotional, physical langakho konke ongakucabanga.
Alo-ke ngumnumzana Mpundisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Owakhuthaza ukubhonjwa kwelizwe leZimbabwe yena ekwele Bhilitane uzapika okweminyaka emithathu ngemva kokutholakala elecala lokwenza i-terrorism. UMartin William Chinyanga oleminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lambili 52 wayengutitshala khonale kwele Bhilitane. Icala lakhe ngelokuthi wethula imfanekiso yakhe enkundleni yokuxhumana eFacebook ekhuthaza ukubhonjwa kwelizwe leZimbabwe esithi ngoba uMongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa. Sixoxe lolwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya umnumzana Phanyika Karimanzira ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abantu beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe mabengena ebulenjini kumele bachaphele ukuthi inkulumo zabo zingabi ngezephula umthetho walawo mazwe ababekiwo kumbe abahlala kiwo. Bengephula umthetho bazabotshwa, abacala abo athonise okusemthethweni bajeziswe njengalokho okwenzakale komunye wethu ohlala eBhilitane. Emthethweni inkulumo esizenza ebulenjini ziyafana lenkulumo esizenza ebantwini, akuthiyananga. Okuqhakathekileyo ukuthi khona inkulumo zakho zingabi ngezephula umthetho welize lonalelo yabo okilo.
Khona nxa sikhangele umthetho owasetshenziswayo ukubopha lo undoda weZimbabwe, ngumthetho esingathi nxa siwukhangele siqathanisa leZimbabwe ngumthetho onjani nxa ukhangele wena umthetho olungileyo na?
Umthetho owasetshenziswayo ukubopha omnye wethu lo abamhambise ejele lapha eBhilitane ngowe-terrorism kumbe ngithi anti-terrorism, ngumthetho walapha eBhilitane. Ngokubona kwami wona umthetho wangkhona kaso umthetho omubi. Ikuthi nje omunye wethu mbona ngazathi ekhuluma ngumuntu owakhuluma ezondile, angikhola ukuthi yena wayenjonge ukuthi khona kube le terrorism. Kodwa wona umthetho wangkhona masi ukhangele mina mbona ngazathi ngumthetho olungileyo ngoba i-terrorism kasiyonto enhle ngoba ibulala abantu abaningi abangenamacala. Njengomzekeliso ngingakhuluma ngezinto ezenzwa ngabo Al-Qaeda ISIS o labo Boko Haram.
Khona ukuthi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane sibotshwe ngokudala icala elingaba licala eZimbabwe. Ukubona njani wena lokho?
Into eyayenza ukuthi omnye wethu lo abotshe asiko ukuthi wayephula umthetho weZimbabwe. Yikuthi wephula umthetho weBilitane. Kungelani lokuthi umthetho lo uyafana yini eZimbabwe. So yikuthi kumele abantu bazise ukuthi kona undoda lo wabotshwa ngomthetho ebotshelwa ukwephula umthetho weBilitane. Yebo ke ungaba ngomthetho ofanayo eZimbabwe kodwa yena wabotshelwa ukuthi wephula umthetho weBilitane. Kungenani ukuthi wayekhuluma ngeZimbabwe. Kuyafana lokuthi ngabe wayekhuluma ngelinye ilizwe as long as wayekhuluma into ephula umthetho weBilitane wayezabotshwa.
Alo ke ngumnumzana Phanyika Karimanzira olwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBilitane. Abaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe sebemanyene labosowabo ezansi yezwekazi le-Afrika ngenhloso yokuthi bavunyelwe ukuqhuba umsebenzi wabo ngokusemthethweni njalo besendaweni ezingabafaki engozini. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo eseJohannesburg kwele South Africa.
Laba ngabaphila ngokuthengisa umzimba nabanye abantu abakade besemposteni wokuhlulwa kombiko wamalungelo abo eJohannesburg kwele South Africa. Umbiko lo uveza ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo okukhulu kwabaphila ngokuthengisa umzimba emazweni abalisa iZimbabwe, iSouth Africa, iBotswana leMozambique. Obona ngokuqoqwa kwenhlelo zenhlanganiso emela amalungelo abo eZimbabwe Sex Workers Alliance, umnumzana Grigol Brighton Carter odume ngokuthi nguTony uthe eZimbabwe babhekane lenqwaba yenhlupho enxa yemithetho engabela ukusebenza kwabo.
Ukubadlululwa le violence from ngaba ngama clients kumbe ngama police kumbe ngamanye from amanye ama sex workers. Lokho uyakwazi ukuthotshelwa kumbe uyakwazi ukushaywa ngama clients kumbe maybe ni police brutality. Also uyakwazi ukuthengela abantu ngamanye ama sex workers ngenxa yokuthi bese babe nomona or something.
Ngokutsho kwalombiko owethulwe ngemva kokucwaningo oluqhutshwe inhlanganiso e-Hands Off Program, kulezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo abakulumsebenzi ezedlula inkulungwane ezimbili 2009 ezenzakala emazweni abalisa iZimbabwe, iSouth Africa, iBotswana leMozambique kusukela ngompalakazi ka-2001 kusiyafika umpandula ka-2022. Esethulwa lombiko eJohannesburg, unkosazana Pamela Chakubinga oyisizalwane seZimbabwe njalo eyisiphathamandla enhlanganisweni yabaphila ngokuthengisa umzimba kwele South Africa esisonke uthe abakulo umsebenzi emazweni la bayabulawa, ukutshaywa, ukudlwengulwa, ukuntshontshelwa nokubotshwa mahlayana.
Four mapillars athenge focus now, which is physical.
Bahlukunyezwa enyameni, emoyeni, ngokocansi nangokuthathelwa imali yabo. Okwamanje siphakathi kokubisa ukuthi umsebenzi wabathengisa ucansi kube semthethweni emazweni asezansi yezwekazi
le-Africa.
EZimbabwe kutholakele ukuthi ezinye inhlanganiso zezenkolo ziqhubeka zisethula inkulumo ezibangela inzondo kwabathengisa imizimba. Esinye isizalwa seZimbabwe njalo ebona ngokuqhutshwa kwenhlelo zabakulumsebenzi abasakhulayo ezansi yezwekazi le-Afrika, umnumzana Leroy Gumbo uthi sebethole ukuthi sekusanda kakhulu ukuhlukunyezwa kwabaphila ngokuthengisa ucansi abaphansi kweminyaka engamachumi amathathu.
The laws are criminalizing sex work.
Indlela ezakwenza abathengisa ucansi bebe lamalungelo abo agcweleyo yikuthi bavunyelwe ukusebenza ngokusemthethweni. Lokhu yikho okuzakwenza bengabandlululwa emphakathini.
Ezinye izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo abaphila ngokuthengisa ucansi laba zigoqela ukungemukelwa ezinkonzweni, ukukhangelwa njengabantu abangcolileyo, ukwalelwa usizo lokwelatshwa ezibhedlela lokubandlululwa emphakathini. Kodwa-ke akusibo bonke abantu abavumelana lalaba abathengisa umzimba. Umvangeli ozimeleyo ozibiza njengombhalo weBhayibheli umnumzana Mduduzi Mgutshini uthi umbhalo kawuvumelani lelungelo elifunwa ngabathengisa umzimba laba.
Abanye ngabazenzi ukuba kiwo, abanye kuyinhlupho ezijiyeneyo ezenza begcine bephakathi kwalowo msebenzi, abanye kungenxa kaSathane, abanye kungenxa kamadimoni. Kuqakathekile ukuthi sibakhulekele, sibancedise ukwenzela ukuthi uJehova abazwele isihawu, abenze bazwisise ukuthi uNkulunkulu nguye ongatshintsha isimo sokuphila komuntu.
Uhulumende waseSouth Africa useluqalile uhlelo lokuthi ucansi luthengiswe ngokusemthethweni njengoba ukubunjwa komthetho oshose lokhu sekukubanga laphezulu. Lobanje uhulumende weZimbabwe engakaphumeli obala ngalapho amekhona ngodaba lokusebenza kwabathengisa ucansi ngokusemthethweni, isinqumo esethulwe umthethwandaba ngo-2015 ngemva kokubotshwa kwabesifazane abebesetheswa icala lokuthengisa ucansi saveza ukuthi akukho emthethweni kubabo lanje ukuthi batholakale besemgwaqweni kungela bufakazi bokuthi bebethengisa ucansi. Lokhu sekwenze ukubotshwa kwabo kungafani lasekuqaleni. Kodwa-ke abakulumsebenzi bathi noma kusasenzima ukusebenza kwabo, ithemba banalo ukuthi ngelinye ilanga labo bazavunyelwa ukusebenza ngokusemthethweni. Belesube 7 Johannesburg, South Africa, ngimthuso Khumalo.
Manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leSunday News lelodaba lokuthi iningi labelatshwa esibhedlela sengqondo eseingutsheni koBulawayo ngabotshwala lezidakamizwa. Leli phephandaba lithi kule moda ebithwele utshwala obuthiwa injengu ebanjwe ngamapholisa kunsukwana esanda kwedlula. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi ukupasa komthetho owenqabela imisebenzi yenhlanganiso ezizimeleyo we-PVO Act kuza kwenza kube lokuswelakala kwemali edlula ibhiliyoni elilodwa lamadola eMelika ngomnyaka elizweni. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani kustudio 7, salubonani, siyabingelela, nyabingelela umntungameli Mgomo, Gibbs Dube, uMavelasi, wonke uMagumede, wonke ngiyalibingelela igama leNkosi. Basingathi ngalezi zansuku zonke lihlale lani lapho livuka khona, lapho elilala khona. Ngiyalibonga imisebenzi wenu omuhle luyenzayo. Bengicela le mbali lokuzeni yami irekhodini yami le ibalwe, ngibona ngibuze ukuthi igovernment yeZimbabwe kathi ilwa labantwana besikolo abafundayo ukuthi sasa kusasa eZimbabwe kumbe yenza njani, because kusese lomgabe kahle kahle kusese lomgabe abantwana babefunda beqedi kakhulu eprimary, even lanxa imali zingekho ubesubanjele certificate suqedile ugrade 7. Laba bayehluleka nokuthi abantwana eprimary befunde eprimary kodwa nazathi sifunda ngesikhathi kamgabe kwakubanjwa ama-certificate masuqede ugrade 7 ufunde waze waqeda iprimary yonke. Manje laba iZimbabwe yakathesi yehlulwa yokufundisa iprimary kwamanye amazwe ilokhuzeni government kuyangenela kubona abantwana befunde ngoba yikusasa kwelizwe. Ngicela singathi kodwa ngoba le recording yami
msakazi msakazi angibingelele msakazi wami omuhle msakazi okhuluma msakazi kusihlumba msakazi yebo eish hayi msakazi abalandeli sebakhuluma bathini bathini kodwa ngibembeza abaningi bakhona vele bahamba layo Argentina yebo ye ikhabu singasho ukuthi hhayi zisezandleni zabo kodwa ke hhayi kulokhu bekufanele bengase-Afrika ma ngabe i-Afrika ibambene ngaphandle kokuthi ma ngabe i-Afrika ingabambananga hhayi kulokhu ikhabhayo bengase-Afrika and ngithandabuzi kulokho Afrika iqinile ukudlula nje wonke ama-continent
esevini njani alibingelela lonke nabengicela nje kuphela ukuthi uhulumende ngabe uyanazelela amapholisa la agcwele emgwaqweni amapholisa la agcwele emgwaqweni asikho ukuthi wonke akhangela ngokwe-traffic kumbe akhangela ngokwani bakufuna izimali uzagada ibhasi usuka kobulawayo uzuyefika khonale libhani amapholisa wonke emgwaqweni ahambe efuna imali ahambe efuna imali kanti yena umnikazi wemota lezisebenzi zakhe uzaziholisani uhulumende kakayiholisa amapholisa engathembeli ukuthi amapholisa azabhatala ngabantu bezimoto emgwaqweni uyasuka ebulawayo uyaziyeka elibhani uhambe uchima le endleleni mjokotho even wazohlangana le mota e-traffic ihamba kuphela endleleni ngavele ibone kuphela ibhasi kumbe imota imakhombi la athwala abantu bahle bayimise sikumele kufunakale imali hamba kubhadala imali indlela zonke laze kuyefika ugcine ubone ukuthi labona abantu abasidurisela imoto ukugada baright ngoba bayenze idleba bathole ngoba bengatshaja imali elingene ukuthi ibhadale ngomuntu endleleni bahamba beyithatha amapholisa kuyagcina kungasela mali ekugcineni imoto ingaba le-breakdown zayilungisa ngani le-queue zafika ukheshe emalini elokuzelekhiweni wena suholayo ihulumende nje ayikhangele amapholisa lawo ayikhangele sonke isikhathi xa ugade imoto uhambe ubone abantu indlela yonke bahamba bephiwe imali indlela yonke amapholisa kulelodolobhu ungahamba 15 kilometers 20 kilometers so leyinye njalo uzazuyefika khwalela ubhani abalungisise lokhu uhulumende epholisa uzisebenzisa
studio 7 ayibingelela lisinika indaba ezinkodwe leqiniso mina bengicela kuphela ukuthi ngixwayise kuphela abantu bakithi ukuthi bengakhohlwa kathesi nje nibona na ufika emabhenki abantu abaningi babhizi bavula ama-nostro account sokungani uvula ama-nostro account kathesi ingaki iminyaka lokhu kwakuthiwasifola imali engasebenziyo kathesi ngoba kunesitiki kulama-election sokungani sokuqalisa ukuvula ama-nostro kuthiwa kubhadale 50% i-nostro 50% RTGS kathesi ngoba sokuye ekuvoteni amarethi sengani semile wandalo phakathi laphakade kukhwela mjokojo bebezithulele into kumele sinanzele bantu bakithi sivoteni ukunanzela singarojwa ngoba sizathi sesibhedile ukuvota sesithabele khona yokuthi sebebisiliwe usolonele selikhona phinde futhi kubuyele kwapasi sahlala sisemuva ubhek
banani basakazi bakastudio 7 siyabingelela izaphu ithi yadidiyelwa umnyaka engu-60 something ikhona kodwa ke akukho nto eyenzileyo ebambekayo ngeminyaka engu-60 something yagcina ukwenza into ezibambekayo ngokuyempini ithe ibuyempini akula yinye into eyenzileyo ebonakalayo ukuthi yona ithi celebrate abantu begugurawundi abafayo yababulalisa isiyenza idile ngabo kuyababulalisayo iyacelebrate lokwehluleka kwayo ukuthathelwa kwayo amaplazi lokuthathelwa kwayo ama-companies konke lokhu mina kangiboni njengento elungele ukubhiyozelwa asonto elungele ukubhiyozelwa izaphuka iyerevisa umbhiyozo wayo lo ngoba umbhiyozo wayo lo awulasisindo awulasithunzi
basakazi abahle baka-VOA iNdebele lingabe linjani Dungameli Nkomo Ezra Chisa Sibanda Anastasia Ndlovu ninjani lonke ngapho nengingazange nje ngibatsho ngamagama mina igama nguMaxwell Ndlovu mbuya eTholojo umbiko mhlawumbe enginawo noma ngithi imbono enginawo yilowo bengicela nje mhlawumbe amaqembu lawo esiwalandelayo asekelayo mhlawumbe aphikisa umbuso owezanu PF bengicela mina ngokwami ngombono wami ngabe bahlangana bebone ibandla kuyilona elidonsa kakhulu mhlawumbe elilabantu abaningi uma kuyi-CCC abantu bezaphu ngiyacela nje bebambisane ne-CCC naleyi MDC thileyi nayibambisane ne-CCC sikwazi ukukhipha lolu godo oluma endleleni bakwethu lokho ke sebezokulungisa mhlawumbe ma ugodo lolu seluphumile sebezohlala phansi bobathathu njengabantu abahlangene abazwanayo abantwana bomuntu behlale phansi bebonisa sibonisane ukuthi madoda njengoba sekukanje asenzeni so senzeni so ekugcineni ngoba singabe lokho esibheka ukuthi hayi nami ngiyazimela nalo uyazimela na hey ungathi kungaba inkinga lapha kungaba inkinga mpela enkulu kakhulu endlulisa nje lo mbiko noma isaziso noma umlayeza noma umbono ngamafuphi ngiyabonga basakaza abahle.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isegqithiwe imidlalo yenkezo ye-World Cup ngemva kokuba ele Argentina linqobe ele France emdlalweni iningi elithi ubuhlabusa okwamagama. Amaqembu omabili aqede umdlalo enguthiki lobhanqa 3-3 aze ehlukaniswa imbekwa amapenalty kwaba yi-4-2. Sixoxe lonandela ezemidlalo wenguqu uMuzi Ncube owakuKapu esilobela kodwa ngokuhlala ekhonapha kweleMelika esigabeni seVirginia ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mnumzana Gande, lokho engathetshelwa yingwe mina ngabukela wonke ama World Cup kodwa le eKhatha iFrance versus Argentina Mnumzana Gande ibhola veli mnandi leli bese ngasakwazi ukuthi ligiqikela ngaphi phela especially iFrance siphendukile sokunguchiki lobhanqa. Mina ngabukela iWorld Cup ka-1994 eLos Angeles eCalifornia lapha kudlala iBrazil versus Italy uRoberto Baggio weItaly ezekhuthi penalty kick leyana mina ngandlezi ngemva kwegedi ngkhona okukhatshelwa khona ama-penalty lalimnandi sibili ibhora lakhona kodwa hayi ngeke lifike kuleyi i-championship esiyibone eQatar Argentina versus France. Abe kumnandi sibili ibhora lakhona yazi wonke umuntu kholwa nje jikelele emhlabeni uvumelana lami ukuthi ibhora leli belimnandi laze lagcina liphela kuma-penalty kicks sambona sibili uLionel Messi ephakamisa inkezo and siyamjabulela kakhulu uLionel Messi ngoba leyi yiyo inkezo ebesisele inda sibili sikwelede kuye ukuthi abantu bonke bemhleka ukuthi konani awukabilayo le inkezo yeWorld Cup and wenze njalo sibili waphakamisa izizwe lakhe leArgentina.
Ngokubona kwakho kuyathembisa yini ukuthi izwekazi leAfrica sizabona lisedlula lokho okwenziwe liqembu leMorocco kumdlalo olandelayo?
Mnumzana Gande, ibhola leAfrica lalo selidumele emansumpeni sibili ngoba sibonile ilizwe leMorocco lijabulisa abaningi kakhulu izizwalane zeAfrica la ama-Arabhu weMiddle East lakho eNorthern Africa khona ngale lemhlabeni wonke nje jikelele ngoba beyibophela ama-underdogs. IMorocco akulalizwe leAfrica esake lafika kuma-semifinal so iMorocco ibingeyokuqala so lokho ngokutshengisela ukuthi ibhola lethu leAfrica sibili hayi phakeme kakhulu ngoba siyababona phela ama African players ethu amaningi wona la yodlala eEurope wedlala labo bonke bonaba kade bedlala labo ku World Cup ngabantu abazanayo sibili nje kudlaleni kwakhona ibhola so siyathemba ukuthi kulama World Cup azayo sibili ukuthi hayi ama African teams ethu engashala esephezulu khona ngale esephelela khona ngale kubo ma semifinal la kuma final azacina inqoba sibili yoni World Cup championship.
Sikhona yini isifundo esingathi sitholwe ngamaqembu afana la eZimbabwe?
LeZimbabwe kumele lifunde izinto eziningi kakhulu ngomdlalo wenguqu especially wona amalungelo ebhola lokuthi imithetho yeFIFA ithini ilandelwa njani ngoba singakhangela phela leZimbabwe kade silabhanwa yiFIFA ozifa bonke laba ukuthi khona beparticipate emdlalweni kanobhutshuzwayo so akula bhola eZimbabwe elidlalwayo kade siyongathiwa liyadlala international ngoba iZimbabwe yabhanwa yabo ngoba elethi ibhola sesibonile ukuthi khona liyangenelwa kakhulu ngabo bonaba abezombusazwe becine bephambanisa izinto iFIFA nansi siyayibhana iFIFA ukuthi khona hayi akumelanga lidlale ibhola lina lisavunyelwa ngoba lilandela imithetho so ikho lokho kumele sikufunde Mnumzana Gande ngoba kathesi ama players ethu ayaswela ukuthi noma ama players azintshantshu ebholeni ukuthi azadlala ngapi uyabona ngoba sesavalelwa phela ukuthi khona iZimbabwe iphathe siphe ziphethe emdlaleni wenguqulo. So kumele zizame ukuthi zilandele imithetho sivili lokuthi sifake imali futhi ebholeni ukuthi ama players ethathuthuke lawo.
Alo ke ngumuzi Ncube olandela imidlalo yenguqu ube khuluma ecingweni le Studio 7 ese Indiana. Singakagqibi uhlelo lwethu lolamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-MRP likhala ngokususwa kwamalunga alo ejele leChikurubi besiwa eHarare Prison, ibandla lezihlobo zingaziswanga. Owakhuthaza ukubhonjwa kwelizwe leZimbabwe nakweleBhilitane uzapika okweminyaka emithathu ngemva kokutholakala elecala lokwenza iterrorism. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivaleliswayo igama nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuya ebulenjini ku-www.voaindebele.com.